ngendabeni zethu lamhlanje. Abanye abalwa impi yenkululeko bathi uProfessor Jonathan Moyo sokumele athiye ibandla le-ZANU-PF lohulumende kamongameli Robert Mugabe. Inhlanganiso ye-Heal Zimbabwe ithi sokuqhamuke udlakela kwezinye indawo zelizwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Umongameli Robert Mugabe ungena umhlangano we-African Union kwele-Ethiopia. Abantu bemakhaza eChelojo bathi bathakazelela uhlelo lwabesifazana olwe-Waiting Mother's Home. Sizalethulela ezemidlalo, thiyani indlebe lizizwele. Kulayisok lamhla sixoxa ngomncintiswano we-COSASA Cargo Cup owenzelwa kwele-South Africa lapho iqembu lama-Warriors elenze izimanga. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngu-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6065, 15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.